Udaba lomdlengu labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshana kakhulu. Kungani ngitsho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yehoza senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana i-lockdown ayiphathe kanjani. Abantwana bakhe bahlangana lobuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezindini kuhlobo nakumakhelwane nakumasikathi groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-ofa izindlu besethi nabakudlengelawo mamasikathi groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilenzileyo njengehoze lisenzisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamkisho kwezomnotho. Abazali bayasabalala bayidinga ukudla bayidinga indlela zokusiphisa nokuchitha abantu bangabasala bebodwa. Kube kusika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya. Abazali bahamba bayeseketa bayengathi ngaphi zama ukudinga imali. So abantwabethu bakhesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukunyezwa kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenziwa lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphingaphi lokho okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi uyatholakala but iningi langkhona into enzakala ngekhaya ngokomama bayathika bakakhulukazi behambe besiyadingeka bayathengisa bazekutheni bayele kwenzakale lokho lalokho. Lokunye futhi esakunyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyomfa ngekhaya kho badlwenula khona sikhangele sobuthi esikhala kusela mntu ekhangele ithoto lele kube leyomfa. Sengijika mina sengithala ikhona sami sengihamba sengishiya abantwana bebodwa ithuba lokudlwengula khona lokho.